akusoze kuvumakale lokho ukuthi khona sithi thina kuyavumakala ukuthi umuntu ebe lamaplazi anjenganalawo yubuhwaba lobana obenziwayo ekuyukuthi khona into enjengayona le iluhlazo phakathi komhlaba. So kayisiwo maplazi kuphela kutsho ukuthi ziningi izinto ezinye zingakaphumeli egcekeni. Okukhona kuphela ayisikho kukhawulisa, kodwa-ke ukuthi khona amaplazi lawo kathathwe. On my side ngapha mina nxa sikhuluma sikhangelane lezinto ezikhona sibone angazani kuyinto engalunganga, kodwa kathathelwe lawo maplazi.
Manje ngokubona kwakho inkokheli ayiyenzi na ubuhwaba nxa sikhangela ukubana abanye abalwela impi yenkululeko belokhu bengela maplazi? Ukubona njani ukuthi inkokheli yona ibe lamaplazi amaningi kangaka?
Hayi, ngiyabonga kakhulu. Indodakazi ka former president ukuthi khona ibe lamaplazi lawa angu-21 achumi emabili lanye, ngibona lokhuyana vele wabe vele sebezithathela umhlaba wonke, vele kakuvunyelwa ikwesa kuhambela empini khona kubuhwaba. Akuvunyelwa, vele bewathethe ngaphi wathenge ngaphi iland le ibingekabani. Nxa ibiyi-state land amaplazi wonke lawa kathathu ebuyele ku-state sifake ama-university nezinye izikolo khona ngale sidivelophe ilizwe, sihlalise abantu abangelandawo zokuhlala, abantu basoze behlale beminyene. Omunye umuntu elamaplazi afika 21 kungaphandle komthetho lokuvele kakuvunyelwa. Asikufuni ngitsho ingathi mina kangilayo yona ingadi, but salimala lapha empini la. Umgabe waye ku-detention, ephuma ku-detention wahamba waqonda straight eMozambique. Gala mntwana waye ku-front, abanye bakhe layelabo, abanye baba ngabathengisi, kodwa uyethola ukuthi khona kulo muntu olo mntwana okuthiwa khona ulamaplazi ayi-21 yena lowo mntwana lowo vele yena kungakacatshwanga ukuthi uzazalwa emhlabeni, umbuza kuba khona emhlabeni, nguye lo selamaplazi wona lawo. Akuvunyelwa lokho kathathwe yi-state.